into ade ikhuthaza ukuthi abantu bethanda kungabi lokulwisana ebandleni, into yokuthi na abantu bengazwanani bethatha izinto befaka ku-social media. Umongameli lokho azange akuthakazelele, watshela amalunga omhlangano ukuthi yinto vele ezakwenza ukuthi abantu abasezindlini ama-voters bekhane besoli ibantu. So into akhulume ngayo ukuthi nxa umuntu eku-branch kumele ahloniphe umuntu oku-district, oku-district ahloniphe oku-province, kusiya njalo. Ngoba phela uzananzelela ukuthi abantu abathunywa yivani uzophazamisa umhlangano wethu, yibo abaletha umkhuba nalowo ukuthi abantu babengahloniphani. Njalo kwaba khona enxa yabanye babengathunywanga yivani, abevele beyisigila mkhuba, abevele bengekanhlonipho, abakwanisa ukuthi behlanyele into zonezi ezimbi, umkhuba omubi ebanjeni.
Ukhulumile yini ngezomnotho?
Okwemnotho ngathi into akhulume ngayo international relations, ama-international friends, abangani bebandla abangaphandle kwelizwe, ukuthi sebezohambisa umbiko ukuthi lapha eZimbabwe kule ndlala ukuthi ukudla sokusilela. Wayekhuluma ukuthi i-bank, i-reserve bank yelizwe bekufunakala ukuthi kutshintshwe vele abantu abayibo abagcine imali khona ngale, ngoba kukhanya bathatha imali, kukhanya bathatha imali befake ezikhwameni. Lokhu-ke ebhekise ekhuluma nge-inflation ekhona elizweni. Ama-talks wayekhuluma wathi yena sokukhanya sobala ukuthi i-army, amabutho alapha elizweni khanya vele balohlangothi abalusekelayo. Ngananzelela kukhu eyayenzakala, i-army ayizange ibuye ukuthi ilungise ilungisele uZulu, yayivele izama ukuthi ilungisele olunye uhlangothi kuzane usiye kuhlangothi olukhokhelwa ngobaba uMnangagwa.